amakhasina la ahlangane endaweni ebingahlelelwanga lokho badanise iningi labantu abakade bebuthene eLight City Hall bemelele ukukhethwa kukameya nomsekeli wakhe. Umabhalane omkhulu wekhansil yakobulawayo uTown Clerk Christopher Dube utshele izakhamizi ukuba umhlangano osudluliselwe phambili ngoba kunomthetho ikhansil engawulandelanga okubalisa ukwenzela umhlangano eLight City Hall. Ukhansila kaWard 17 uNkosikazi Sikhululekile Moyo uchasiswa ngokumiswa kwalumhlangano.
Ngosikhululekile Moyo, ukhansila kaWard 17 egoqela iPhumulani St Peter's Methodist Robert Nyoka Green Gables. Hayi, lamhlanje umhlangano sukhansiliwe kutholakala ukuthi iChamber Secretary basifikele ukuthi kulombiko ukuthi kule security risk. Bazasazisa ukuthi sizahlala nini. Akulanto esingayenza ngoba the decision has been made ukuthi sebe cancelled.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yamalungelo oluntu we-ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo uthi akulankinga amakhansila awahloniphe izimiso zebandla ledolobho.
Hayi, vele yindlela iZimbabwe esebenza ngayo abantu mabengala ngqondo, so asila problem thina. Sizamelela ilanga okhansila sebekwazi ukulalela ibandla labo ledorobho. Kuyithuwa kuyinto vele okungahluphiwe, idorobho leli ngeletu, laba abantu vele bebengekho bazodinga umsebenzi, sebeqhathiwe, mhlazana kuthiwa kwankwane sebekwazi ukusilalela nje abahlali bakobulawayo, hhayi kuza kuqhubeka. Kodwa kathesi hhayi kuza-ke kume mbijana, sizamelela ilanga sokurayi.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Alick Gumede ukhala ngokuthi kakwenziwe into yakibo.
Ngicela ukubingani uma election abo siyabe sibingani sine thina sifuna lapha into yakithi kwenziwa into yakithi yifele freeness of any election abo nje sekuze kuye lapha sokuze thathwa abantu semzi asazonda amahloni kodwa lapho kuthokhela umuntu wesindebele umfondo kayithiswa kuphela la ngiyokhangelile laba bemzini laba abahambe kibo balethwa umsebenzi la ngabafuyele kibo.
Umnumzana Ambrose Vindi umabhalane wenhlanganiso yezakhamizi eBupra usole isenzo salamhlanje.
Izakhamizi zakobulawayo zidane kakhulu ngokwenzakeleyo lamhlanje ngoba besesikhangele ukuthi lamhlanje indaba kameya lomsekeli wakhe iyalungisa iyaphela, but khathesi sesifika sitshele ukuthi akusenzakali ndlela esigaba sizinikwa. Sibona ungathi i-behavior enje ilokutshengisa ukudelela ubulawayo nezakhamizi zakobulawayo ngoba singaqhubeka sinje sibona ungathi khathesi ubulawayo kulo muntu ongathi umbuyisele emva ngoba besifisa ukuthi ngabakhethiwe kusekuqalisa ukusetshenzwa in terms of service delivery kodwa ngawulokudileya siyabo kugizelwa kusokukhona ukuthaya manje la
lithi kwenziweni.
Thina sidimanda ukuthi sifise ukuthi nxa kuyikuthi kuyesulukekha umeya lo deputy kumbe abantu abakhethwayo kula ababona ungathi uyakhwalifaya abatsho nalibawumaikaukalisekisa nxa uthi akhwalifaya abakwenze masinya sithole umeya wethu wedorobho lomsekeli wakhe lithi kukhangeleleni.
Umsekeli kamongameli wemthwakazi Republic Party uNkosazana Prince Yangulube naye usole okwenzakale lamhlanje.
Enkosi, kubona kusenzakala lapha kutshengisela ukwethuleka okukhona njalo siyakubona ukuthi lo meya ozakhethwa abantu bengekho akusenguye meya wabantu njalo mina ngithi ama-residents akobulawayo yiwo azathatha amanyathelo ama-ratepayers akobulawayo yiwo sokumele athatha amanyathelo from lapha sisuka lapha.
Kube nokudana okuthile namhlanje ngemva kokwehluleka ukugcoba umeya lomsekeli wakobulawayo. Abantu bakobulawayo bake batshengisela ngemva kokutshelwa ukuba umhlangano wokukhetha lokugcoba umeya lomsekeli wakhe usudluliselwe phambili. Ubulawayo usola ukuziphatha kwamakhansila athile kanye lokuthi abafuni ukuthi ikhansili ikhokhelwe ngamanye amakhansila asuka phandle kweMandebeleni. Ngimele iStudio 7 yiwo Bulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.